Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni.
Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abukuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje makukuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi liforena bazophezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla leCCC esigabeni lesi umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazwe awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni, lemafonini, lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphi langaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela eyinyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo okhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla leCCC amathuba ukuthi yenze imihlangano, ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla leCCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijene elizweni. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo utense ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMathebeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethile iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC, kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notifier, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho, njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapolisa xa kuyikuthi bazahold ama public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign so that campaign okuzwayo and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city anganathi athe xaxa.
Sesike sezwa abanye be khala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abemandla lesisi ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa, lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC, kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho, njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapholisa xa kuyikuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign so that campaign okuzwayo and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city anganathi athe xaxa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBilitane. Sehlulekile ukukhuluma labe Zanu PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakule South Africa ukwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo beqotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo sisogulayo. Yebo kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha siexpecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqhakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka amakhwapha. Hayi buhlungu leyo enhlamba siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu ababenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo, kungabe ukuthi siyiziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kweZimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare engabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrant, ngoba phela mase kunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela angeke usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angisho ukuthi sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi sisizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi ezenzakalayo ezenziwa izizwalane zakini. Wabalisa wathe uveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified laba bantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginabo ubufakazi bokuthi labo bantu babe ngabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akula sidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa nguNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende useqatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngamnikana ngokapiwa moyo ngiseplan to manage umsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJob Scala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwayo siyazama ngendlela zonke lati naye umkhokheli wethu umzali nezemhlanisi akamkhohlwa ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida ne-information erongo bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njani njani. I can see many comments koko-social media la. I can see many comments many with a false rumors a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that engalosi hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scarce said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. However, Lisa, if Kala and I am not a Nelson Samisa, Kulande Lotenda BT, La Uskala, Micholabani, Kubabanga Luzi, or Jalo Food, Bakakaba, Nibona vote, just because Scatel said to his Kangele Lady, Tembebona, let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide. Let them not separate. Let them not fight for his school.
Linjani bakini bantu bakithi mthwakazi omuhle. Kuma council kwaphana kuma mayor wathi akuvotele iMRP. Votele iMRP sikhuphe ndubo lozen ndona kunye lokuselingabona lezi kanjani. But ma council ina hayi. Kwaphana kumele sizibone lesizenze sisibambele mathupha. Tolezo libele libele kuhlala kubhizi kuvotela abantu besitshoneni lokhaya. It's a waste of time. Then is the rapport that is in Sharaniso Zamayama, even a mama or Sati, quite what to Lizani, Bopa Banti and Zanis and Zerintando. But why we Tulanji about Tulanja? I know, man. Why we Tula Moshaka about Tulela, Agula Mundo, Loguza, Umkuza, but all levels of Funano Kuzo, Amakula, the way I say Mocha, Konis and the Mocha Kulu, you man. What about Funukuz, what do you Kuzo, I got a Lenza and Deleza? No, man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. hlukane nokuvotela labantu laba bahlume angeke kube noshintsho uma kuloke sivotela amashonana angeke ushintshe lutho
sanibonani bafakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli mbingelele kakhulu ama-supporters e-CCC siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uChamisa angeke alibusiliswe abantu bejoyine i-MRP lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe uzoliquma ngani ngabapha abantu ngoba bona phela into okumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe siredwa ngabantu abase-South Africa besitshele ngokuqumelizwe bona bazaze bezifele bengazange beliqume ubuhle uChamisa ulayo i-chance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngobuhleze uyinayikho libona le zeki yenza okokungezelela ama-constituency ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friend fair election uChamisa uyalithatha ilizwe bona kabala chance ivini yokuqumelizwe ngoba kathe sikunje bakhuluma kube nge-CCC ayengakazi kuse ngoba balomhawu ukuthi namandebela ngikhona vele kasikulalela abakutsho ngoba sidlali phela thina thona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasuthayo bebe besitela ngokuqumelizwe nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance uChamisa uthandwa ngabantu umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhethu bebezabona ukuthi uChamisa bezavotelwa ngabantu abaningi kakhulu emathapeleni udlula umqondisi okwedlula kathesi ukhethe esilulandayo lolo i-MRP vele as long as sisikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council akaChamisa whether bayafuna kumbe kabafuni lokho kumele behlale bekwazi
studio 7 voka njani okhuluma ngodawu 263 lapha egoli okunye engizacela uPaula ngakho ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi mhlele ngizonto bekhala ngokuthi waye abantu be-CCC bengaviseli uma betshaya inkinga kweze bengaviseli bengazezanu zile backup i-backup yakhona ngamapholisa labo polinyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza ezi-backup yabantu bezanu abatshaya abantu that's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematopo nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi zonke lezi ndawo zokwesiza akubotshwa kivinlo yedwa umuntu kodwa batshaya kwaphelela lapho so inkinga ekhona manje le nto le isazoqhubeka ngoba abantu be-CCC bengazama ukuthi bayabisele i-backup bona abantu bezanu aba amapolisa lalawa sengawezalo avuka ngolaka ashabophonto bavalele bonke that's why ubona manje anti bavalele ngoku umuntu ezalo sumbone esejele manje akula vini uyiwani so inkinga esesilawa manje ukuthi sesi umbuso su iZANU-PF isiyayijekhe amapholisa asengawayo asasebenzela abantu so abantu bezimba bavumele bekuboni lokho bahamba bevota ngobuningi bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga isigebenga lezi sezibusa manje yabo
Studio 7, Studio 7. Yeah, hayi, uyazi ukuthi kusinsi khadi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Engathi ngani abantu sebekhonza bona, enkakhulu umnankaga lapho. Umnankaga futhi uzaqhumiza insuku zabantu be-MRP. Awuso unkulunkulu wena mnankaga, awuso unkulunkulu ngitshola kancane. Unkulunkulu nguye oquma insuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakithi nge-ground, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma insuku zabantu be-MRP ungubani. Wena ungubani ulegunya liphi lokuthi ungaqoma insuku zabantu usukungafa wena ungafa wena wena mnankaga abantu be-MRP besala bethatha ilizwe labo bese wena usufile ulokuzitshela ukuthi usaqoma insuku zabo hayi bawacela usihloniphe bani bakuwukuthi wena ulenjongo lakubantu bemadebe legwiri khuluma kathesi usaphila khuluma kathesi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu bemadebuleleni wena mnankaga wena ngoba since 1980 abantu bakithi madebeleni ba uyabazonda bala msebenzi ngenxa yakho ufuqele umgaba nezimbi nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena mnankaga wena kanti vele ufuna nebantwini bakithi mnankaga into ongasitshela yona nje eyi-1 nje ukuthi yini abantu abakuone nayo abantu bakithi hhayi bakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale nawo phansi ukuthi madoda selifuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani ungathembisi ukubulala songunkulunkulu wena awusabeki
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulabantu abalithumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolo ungumhlobo wesiChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalithumi kwalimala abanye njalo abalithumi. umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo sixoxele sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo lapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivuse lokuthi enze ulutho. Ukusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika ingane ulesikweletho lomuntu ingani kalizwanani impopo mnengi endila labo abangani they are grieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula. Khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi ayekhanda kulezinto eziyabe sezingaseright. Khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ukungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu ababe bengani abaphilanga kuhle engqondweni. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele lempopo yakhona ende abantu baningi kodwa amanye ama states ikakhulu ama red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama gun laws njengathi thina lapha eIndiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lobufihlile lobuzithwalele akuselamthetho okwalisayo khonoko. And sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona phe Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda leyo bethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe sekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseIndiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama lami ngu-Chris Gande.